endabeni zethu lamhlanje lilo Michael mhlaka 8 Mfumfu 2018. Isisindo semali yeZimbabwe yama-bond notes silokhe siqhubeka sisiwa osokubangelwe ukuqonga kwentengo yokugadi imitshova isuka kumasenta ngamashumi amahlanu 50 cents isiya kumashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 cents. Uhulumende ukhuthaza ukuba aphange alungisise udubo lokusilela kwemithi elizweni. Lokhu kusilela kwemithi kubangelwa yinkinga ilizwe libhekane lazo kwezemali kanye lokuqansa kwentengo yayo. ELebotswana lithi libhekane lobunzima bokunikeza iziphepheli ezikulelo lizwe amaphilisi ancedisa ukulwisana legciwane lengculaza ama-antiretrovirals, ARVs, kulandela ukumiswa kosizo akade ilithola kunhlanganiso yakwelemelika e-President's Emergency Plan for AIDS Relief, i-PEPFAR. Umqeqeshi weqembu le-Dynamos uLloyd Jikobe uthi icembu lakhe kuzamela libophe ziqine njengoba selixoshanisa impala ezimbili ngemva kokufinyelela kwalo esigabeni se-semifinal eyomncintiswano we-Chibuku Super Cup, ikanti lilwisana ukubalekela ukugunyulwa kusigaba se-PSL ngemva kokungadlali kuhle lonyaka. Ku-Live Talk namhlanje silengxoxo lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngesimo esiseZimbabwe. Lani abalaleli lithola ithuba lokumbuza imibuzo ngalesi simo, thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo esithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.